izolo saba lomhlangano le Beitbridge Clearing Agents and the Transporters Association kade bebuza ukuthi sizoqalisa nini ukurelease ama trucks konke le commercial cargo since sicele abantu ukuthi bame ukuyenzi ama commercial activities e border until further notice. So sabatshela ukuthi ukasikhathese abame kancane sizobatshela but khathe becomplaina ukuthi i-business ayisahambi ngoba amatraki anile. And then namhlanje kube kunamapholisa amaningi kakhulu emesina ngase-border but sikwanise ukuhamba saye-border abantu babutana kodwa abantu khathe becomplaina ngoba kube kunamalunga ala ama-protesters lawa abakade begqoki ama-t-shirt awabhalwe Tajamuka. So abantu khathe becomplaina ukuthi iTajamuka ayenzi okuningi, sifuna i-action enkulu edlula leyi abayenzayo. Abantu khathe besithi ba-ready ukuthi basebenze endaweni le Tajamuka kodwa abasafuni indaba yokuthi abantu bahlale betshela abantu ukuthi sesifuna i-action, sesifuna i-action kodwa kungela i-action eyenziwayo ku-ground. So amapolisa bafika baxotsha abantu bathi hayi lingavali lingavali umgwaqo ngoba kade simile abantu behlabela e-border.
Okungakusenzakala e-border lapho kungakuphazamisa yini uhulumende ikakhulu njengoba sisazi ukuthi kanamali imali eningi uyithola khonapho e-border nxa abantu bebhadala imithelo?
Okwamalanga amabili awadlulileyo izolo lanamhlanje irevenue yankhona ngathi iyehle maybe okwesilinganiso esingafika ku-10% maybe bazuze ilokuzeni irevenue engafika ku-10% kule le abajwayele ukuyizuza.
Kwandise ukuba le mota eziningi kakhulu na?
Mina namhlanje ngibone amatraki amabili kuphela aseZambia engena and then kwathi emuva kwekuthengisela kwabantu kwathula azange sibone umoya itraki ingena futhi e-border.
Amabhasi ke wona ayedlula yini lamakhombi?
Amabhasi sibone amalutshwana maybe two amabhasi engibawabonileyo kodwa lawa mabhasi ngawase Malawi ngingawazi ukuthi aseZimbabwe asendlele yini kodwa kube kungela amabhasi aseZimbabwe.
Ngesikhathi lesesekhefu siyasibone kulabantu abaningi besiya ekhaya ukuyajabula lezihlobo labangani, kumi njani kwalamhlanje?
Abantu bagcine ukudlula Sunday kathi sakhula abantu abadlulayo even abamabhayisikili labana esijwayele ukubabona e-border kabahambi ngoba akula msebenzi akula muntu ongenayo.